Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwazo omuhle siyalamukela kumthithakazo we-Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka 18 2018 igama lami ngokhip dube endaweni zethu namhlanje abantu baqala ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kwelezimbabwe inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi kwakuvele kukhanya ukuthi intengo yempahla iza kukhuphuka okumangalisayo lonyaka
lapha ingakhwela ifuel futhi ukuthi khona izinto ezisoleni zizakhwela lazo ngoba ama-economist bathi khona yi-cost pusha
ibandla le-ZANU-PF lithi umnumzana Nelson Chamisa kumele azehlise asebenze lo mongameli Emmerson Mnangagwa ukwenzela ukuthi kulungiswe inhlupho zikazulu
umsebenzi wabo yaphuma begeze ekuseni zezithi bhabhayi ebantwaneni lo mama ezithi bhabhayi igezi kuyalokusazi ukuthi sengisiyasebenzela ukubhidliza ilizwe lami ukwenzela ukuthi ngithole imali samoya
zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo abantu abaningi bathi kuqhubekela phambili ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo njalo lenhlawulo yokuhamba ngamabhasi athola uzulu bathi endaweni eziningi isinkwa asisatholakali lezitolo njalo intengo yaso isikhuphuke okumangalisayo kukhanya ngazani le ntengo yamafutha okupheka isikhuphukile sixoxele sakamuzi sejerela emaswingo unkosikazi Itayi Dube othi bakhangelele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akhulume ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo lokusilela kwesinkwa amafutha ezimota lokunye
izinto ezinye zingane zikhona zikhwelile singakhayela nje ngesinkwa isinkwa siyatholakala sikhwelile from $1 abanye basithi $1.10 $1.20 depending ukuthi kungabi kangaka then ekhayela amafutha ayatholakala lapho langapho kodwa ama-cues aba maningi le-pressure abantu bayakhweza izinto abezithola ngingakhumbula ngemandi amafutha awokuthekisa ibhokisi besilithenga nge-$44 kwaba nje nge-Wednesday lase liyi-48 nge-Saturday solo lase siyi-50 lahle laphela and abantu bayathenga besihla bekhweza intengo everyone is kind of in a panic sizitholo lazo lo ngakhweza uzoba ngala sekukhwelile so ha akusathengeke sitolo
so kubuyela yini ku-2008
hayi into zakhona okhanye ingane zelisokunjalo okunjalo sakhumbula la mabhasi namhlanje izolo akhwelile abantu abakhweze nge-$$ eve ngaothi $8 eyi-9 okanye 10 hayi and abadala bathule zi ngabasithela phela ukuthi izokunjalo abanye bathule zi asisakwazi ukuthi sebesizondele kumbe nje bayasiyekelela ukuthi sikhawule ngasakwazi ngobaba engathula emzini abantwana bedwele esingasakwazi ukuthi sithi
pho manje nxa amabhasi usithi akhuphukile uyimbadalo yokuhamba bayenze njani lapha nxa ukuthi usuka ngaphi usiya ngaphi suke emaswingi usiyejelela kumbe awusichazisele kancane
ilo uzene intengo yawo bakhweze ngama-dollar lama-$2 yemabhasini konkela lokuzimota okuncane so uhamba kokona sokungani sokunzima abantu babesithi bayagijima be ema-town bedinga okunye abona ukuthi vele sokudura ngokubhadala le mpahla sokudura uzasikhwezi ngenxa yosiyadinga okuyahodahoda okungamasithi lokunye okuncane lama-small skills business people so sokungani sokunzima sibile
pho-ke manje udubo lolu luqedwa njani khonapho mama
we-anticipating ukuthi engenye i-government izangenela yenze something anje bekhulume list ukuthi balamaplan kanjani kumbe bemise nje intengo lezi ezi-skyrocketayo kodwa bathule phela abadala azange sike size anything about ikhome nje ukhwela kwezinto ukuthi baplanani akula ulalowo uminister okhuluma laye ngama-2% lokuza kuthekiswa abantu abakuma-diaspora kodwa ukuthi sizubaba ukuthi yakhulume esithini njelazimuvi so lathi sizingane sizintandani silahlekile
liyakhala sibili pho manje lina alizama ukuthi lidinge uhulumeni ukuthi kade uhamba nje
kunzima sizimpara sizimancane kakhulu ukuthi yenze umsindo ngapha yakwazi ukuthi sizimanga kuhle so kunye siyesaba lapho ukuthi kungangena esitradini uyafika so abantu siyahawula sinjalo
Poke manje nxa singathi kuyaphuma iqhinga liphi ukuthi kulungiswe konke kono kokuhluphayo wena ungathi ake singuminister sibili ilungisa konoko kokuhluphayo ungenza
ah izivele lilafa kakhulu le plan yokuthi vele ungaqalisela ngapi umzini ngakho ukuthi laba abantu abathatha izimali esibezwayo ukuthi ngababe lomoya omuhle ngabe bisozi izimali abazisiqhelezi abasihambisa emazweni Ngizithembile ukuzabangqo. Ngozimali ikhona, inabantu abalutshwana ibabale imali. Akuthule lawo lesizwe khona. Bangane angazi. Vele abantu ngapha sekungumuntu yampo kuzimela ukuthi asikwazi. Umuntu angazi. Sizisithwala abantu abake kukono. Okunye lokhu vele asisakwazi. Sesibonga ukuthi abayenzi kona lokho abakufunayo. Ungakhuluma onjeni. Le plan akuli ilizwe. Ilizwe lafa kakhulu.
Unkosikazi Itayi Dube isakhamuzi seJerera esabelweni seMaswingo. Siphinde saxoxa ngokufanayo lomnumzana Johan Mthembo ohlala eCholojo esabelweni seMaterial North.
Mina ngilapha ngiselayinini yakwaDumbu eduzane nje lephini center eCholojo. Isinkwa kulezi nsuku kulaviki nje yabona eyodwa edlulile phakathi uthi singathi asishopheshotela. Kodwa sona sibakhona bese sikhathi uyasiwela but sibonwa ngogijimile ekuseni wasithenga but ngemva kwe-afternoon ungahamba lethu sithi uyadinisa ifuna ukuthi ha uyasiswela siwe emagrosi.
Singathi okunye okusilelayo khona ngapho kuyini baba Dube?
No, but okwempuphu. Angiboni umuntu okhala ngempuphu kakhulu ngoba i-GMD angithi ngapha ikhala nganike supply enhle sikuleningi la into ekuhlupha izwi leli engasani kuhle etsholotsho lapha abantu balutshwana abatholayo ukudla sesithembe nje khona lokuthi ani-GMD yakikhaya ngazathi uhulumende uyayilandelela ngayo izulu liyasinela kuhle etsholotsho thina ngapha ngaye sina problem manje izulu le ndawo yakithi layila mfula emneni ilo mfula owodwa ugwayi ukuthi usehlukanisa le nata ngathi ilokhu nje imazi amnyama so imazi imfula kuphele egijimayo otherwise abantu bathola amanzi aphansi emigodini amanzi yahlupha abantu ngalesi sikhathi alibanakuyukuthi kulamanzi angangathi problem eCholojo
lo ngumnumzana Johan Mthembo obekhuluma le studio 7 eseCholojo uze sizwe okuningi ngentengo yempahla etshiyeneyo sixoxele unkosikazi Rosemary Siyachurch Tema umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngentengo yempahla e-Consumer Council of Zimbabwe.
Asifuni ukwenza ungazani yeye sekwenzeke kathesi sekwenzeke kathesi into kade siyibona lingakhangela ukuthi khona ngo-January ibasket yethu kade liphezulu kuma-600 ibasket lonke esilenzayo kodwa ngo-May kade se izinto sezihambe phansi kuvela kuma-600 kade sizafika kuma-400 and something aseliqalisa ukukhwela nje futhi kuma-June July ubona inyama ikhwela lokhu kukhwela konke kukhwela ngokumalinyana ngokungumalinyana kodwa imalinyana leyana izaba isibe inengi ibona ngemanti kusukisela khona phana ubo-June lo July sekukhwela ungabona abantu sebesenza i-queue ye-fuel kumbeni ukhangela ukubona ukuthi i-fuel layo ku-international market libonile isithika kuma-80 kasisi sodwa labanye futhi kade bekhweza kodwa lapha ingakhwela i-fuel kutho ukuthi khona izinto ezitoleni zizakhwela lazo ngoba ama-economists bathi khona yi-cost pusher ngoba izinto zethu zihamba ngama-road obona sokukhwela lokhu
intengo yesinkwa lokusilela kwaso uhamba njani inkosikazi Siyachitema
liyakwazi ukuthi khona kasi khulisa i-wheat eningi lapha we usually augment le wheat esiyizizayo phandle kodwa lapho phandle kuma-Europe kwakulama drought lapha sebekhwezi i-wheat yabo so ingakhwela ukuthi khona i-flour izakhwela yikho labona isinkwa sesikhwela la kodwa sikhangelele ukuthi khona abagrain marketers ukuthi bathini kumbeni isinkwa sizabuyela kudola ngiyabona ukuthi abantu bazathaba kodwa okunye lokhu okukhweleyo liyakwazi ukuthi khona imali yezinto kayimanga nje iyodwa kulokunyo okwe economy kuyabe kwenzeka okose kwenza ukuthi lokhu kwenze so lokhu kwenze so yakwazi ukuthi sine shortage ye foreign currency ukuthi abantu abalungisa izinto labo babona kuwomile sebekhweza lokhu lalokhu
lisebenza njani lo mnumzana Mthuli Ncube umphathi ntambo kwezemali
so bese sikhangelela ukuthi khona lo minister lo mutsha we-finance sizabona ukuthi amalanga alandelayo sebesangani ukuthi khona i-economy yethu iqalise ukulungiseleka athi sesikwazi sonke ukuthi khona izinto sifunisi zenze so lalokhu nalokhu so yikho esikukhangelelayo lathi abathengi ukuthi izinto lezo abazilungisayo kuza kwenza ukuthi khona sesiphambili impisane izinto zizakwehla lathi
siyabona ukuthi umphathi ntambo wezemali ubekhuluma ngokuthi sokumele kube lomthelo we-electronic transactions ukuthi umuntu uyabhadala 2 cents idola linye ngalinye lithini ngakhonokho ke
lokho labona phela sekutshintshwa sina sizaphusha ukuthi kutshintshwe futhi mbijana ngoba i-2 cents ilokhu iningi umuntu nje ofanana lathi esizihambelayo sikhangelele ilokhu zeni ikhefe elibuyalo le-Christmas kuyabe kusibomele ngoba until yakwazi ukuthi shona kade siphusha ukuthi abantu basebenzise ama-swipe cards amakhadi ama-electronic payments manje ngase sithi sebenzisana ama-electronic payments and then sesifaka ama-taxi yokwenza ukuthi umuntu uyathi ngingahamba lapho sengibhadala ngihambe laphana sengibhadala imali yami iyaphela so thina sibona ukuthi khona le dialogue kuyinto enhle ukuthi sikhulume ifani ukwenzela ukuthi laba balungisa amapolicy babe bekwazi ukuthi khona singenza so kuza kwenza so kodwa you know sikhangela ukuthi khona izinto zizathi womi ngoba izinto kade sizizingahle
kodwa uhulumende
liyakhuluma
lo hulumende
okunye okukhulu okwethu thina njenge-consumer council sifuna ukuthi umthetho wethu we-consumer protection act ube khona ngoba kulolokhu lalokhu okukhona phakathi kwe-consumer protection act okuzasincedisa laphana lalaphana ukwenzela ukuthi okunye kube kuhle lokho okunye besakulungisa ukwenzela ukuthi u-consumer angaphongi ukuthi ame phandle laphana umuntu lo lalowana uyenze okufunayo
kodwa ke liyakhulumisana yini lohulumende ngakhonokho njalo langalokho ukuthi intengo yempahla iyakhuphuka sele lakhuluma labo
kakhulu asifuni ukuthi sitshengise ungazani kade kungekho kokukhuluma ukukhuluma lokhu phela kalikhulumi kanye likhuluma lalaphana lilaphana ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kungenza lokhu yikho kuzakwenzeka lokhu asifuni ukuthi amapolishi esiyafakayo anti kule lokhu into yethwa khona unintended impact uyabona ukuthi laba abazabe ku-unintended impact nama-consumer lakudala kade sebewomelwe kodwa asifuni ukuthi bahle bawomelwe kwakunjalo at least bafanele ukuthi okunye kube kuhle lokhu kulungiswa kodwa okukhulu ngokokuthi thina sonke singamazimbabwe sifuna ukuthi izinto zilungise okuthi sonke ibe le good life angithi phela so kutho ukuthi amalanga alandelayo lama-months alandelayo lokho okukhulumisayo kuyabe kukukhulu kakhulu abayithi khona yi-dialogue okwenzela ukuthi khona nxa sesilungisa izinto zangkhona silungise zilungele umuntu wonke okungeni ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kuyenzelwani lokhu kuyenzelwani kuzalungisani la okwakusasa ngoba abantu bangayekela ukuzwisisa yikho okwenza ukuthi khona abantu bangathathi
ye kuzobuya ke i-bond note lapha siyabona ukuthi umthi selingani isisindo sangkhona sokuyi 1 to 250 nxa sikhangela i-US dollar lithini ngakhonokho ke mama
mina kanye so economist. Umsebenzi wami omkhulu ngowe advocacy ukukhangela ukuthi umuntu uhlala kanjani, yikuyiphi uyikuphi okuwomile. Siyabe sikhangelelela laba abantu abasezinkundleni ukuthi khona ngabe lungisa lezi zinto bezazilungisa njani, ngoba asifuni ukuthi abantu bezethuke bekhumbule ukuthi khona sesibuyela kumalanga lana aphelayo. Yikho esingakufuniyo, ngoba umuntu wonke indaba zalaphana aziyenzanga kuhle. Asifuni ukuthi sibuyele khona ngani. So laba ababelungisa amapholisi bafana ukuthi bananzelele kakuhle khonokhu kwenzela ukuthi abantu bengethuki, ngoba lapha bengethuka yikho ozokuza ukuthi khona abantu bayagijima bethenga lokhu lalokhu ngoba kabakwazi ukuthi elakusasha liyabe liphume njani.
Unkosikazi Rosemary Siyachitema, umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngentengo yempahla eKhuzuma Council of Zimbabwe. Sixoxela eseHarare. Kusanjalo inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izatshengisela ngolwesine ikhonona ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo njalo langokusilelela kweyinye. Sizalethulela udaba lolu ngokugcweleyo kusasa ekuseni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abalandeli bebandla leZanu-PF Party kumele umnumzana Nelson Chamisa webandla leMDC ayezehlise asebenzelane lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abalandeli laba bathi sokukhanya ngazani ke uChamisa kafisi ukuthi umnotho welizwe ututhuke. Sixoxe lomlandeli webandla leZanu-PF umnumzana Dinguzi Bhuti ngodaba lolu.
Mntakababa, ngisoze ngikuqambele amanga, ngiqambele lomphakathi amanga ngithi kule political settlement engavunyelwa ngabantu. Sokade kwaba nama-political settlement phakathi kwabomzurewa labobani, phakathi kwabochirawu labobani, phakathi kwabokhayisa labobani. Ama-political settlement kawakho matsha eZimbabwe, kawakho matsha njalo ebantwini kupolitics. So okudingakalayo siyo political settlement. Ikuzithanda lokuthanda ilizwe lakho nje, ufake ipolitiki zonke eceleni, ngoba ungahlala uzonda usithi ngizondile ngoba ngizonda iZanu-PF, kumbe usithi ngizondile ngizonda iMDC. Abantu izizalo zilokhu ziphosana ngamatshe, abanye bengala abanye bengapha, sibulala ilizwe lethu. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bazazi nje ukuthi kumele bahlanganise amakhanda basebenze, baqothe ubuvila, bakhiphe izinto zamadili ukululendelayo aphume lezinto ezibambekayo zokuthi singabi silokhu sithithi sifundile sihambisa abantu ezikolo besiyafunda ama-degree angelangqondo. Asenzeni konkwana okudala kwakuthiwa ngama-apprentice, asenzeni okuthiwa ngama-vocational training, asenzeni imisebenzi yezandla. Sisebenzeni sekele ukuba ngamazile, sifuna ukuba ngoshefu sonke, sesifuna ukuba ngobhosi sonke. Akula muntu olimayo, akula muntu owelidar othiselayo, akula muntu oyenza inqola. Izinto zonke lezo ngazingekho kambe ezikudlayo sithi kulinywa ngubani? So umthakathi yithi
ye mase sikhangela baba Bhuti, abantu bayakhuluma lapha bathi umnumzana uChamisa sokuzwakale ngani sefuna ukuthi abe ngu-prime minister welizwe. Kuphinde kube labanye abathi hayi kangene ebudaleni lephalamende pho ukuthi lina lisuthiseke njengabandla leZanu-PF lingenzani ngakhonoko?
Phela izinto ezikhanyanga zathi azikalungiswa kahle kazidalwa yikuthi iZanu-PF iwinile, zidalwa yikuthi kulabanye abantu abavele basebenza kudala besebenza ukubhidlisa ilizwe bebhadalwa phandle kwelizwe ukuthi balibhidlise. So khonokho ukuthi ufuna ukuba ngu-prime minister kumbe ufuna ukuba lijale lephalamende, ngakukho lapho ngakukho le. UThamiraye waba ngu-prime minister kuyini okwatshintshayo okukhulu eZimbabwe lapha? Kuyini okungcono uThamisa angakwenza okungayenziwanga nguThamiraye? UThamiraye wayengcono kakhulu ngoba wayelazi ilizwe leli imvelaphi yalo lokuthi lalokho wacatha phela edingwa njengoba ilizwe lalilwela ngesikhathi esaphila laye esakhula, ngoba ngumuntu ka-1952. Koze umuntu ka-1978 olingana lami sengayenzani okutsha okungenziwanga ngabantu bona labana okungathi kungalungisa ilizwe leli? Madoda, asibeni serious, sekeleni ukuqanjelwa amanga abantwana abaphuma uchago emakhaleni. Senzeni izinto ezipossible uMinister of Finance umthuli Ncube ukhuluma ama statements atshengisa ukuthi kuyiwa somewhere. Bengikhuluma nabanye abangani bami engafunda nabo emakolitini abazi ngeze finance ngeze economics, bekhuluma ngokuthi hayi vele nginaso kuza ngathi kuza kusa kwandise kuba mnyama kakhulu, kuthenzela ukuthi yonke into nginaso siza kuthi amhlophe kuba nobuhlungu obukhona. So khona kukukhona kasingagijimini ilizwe lonke nje lomhlaba wonke njengenkukhu ezibhunywa amakhanda, kasikhangeleni ukuthi kunabantu abathanda ukusebenzela iZimbabwe abakhona lo nkulunkulu esicangele njalo.
Ye, kodwa bayakhuluma phela abantu bathi ke phela umnumzana kumbe ngithi umongameli emasomnanga kwa wakunqoba phela anti abantu babesithi idife idife. So sebekutshintsha kulezi nsuku bathi idife leyo kutho ukuthi akusela mafutha ezimota, akusela sinkwa, akusela into ezinjalo nje. Kubanjwa njani konokuba baphuthi?
Awu, kanti lapho ukuthi isinkwa besikhona before mhla ka 30 ukuswelakala kwaso sesiswelakele ngenxa yokuthi kungelo ED, right? Ngakungela mpendulo lapho senza kutshela ukuthi bakhona abantu abaningi siyakhulumisa nasibili siyabazi ukuthi ngabantu abazele umsebenzi wabo bephuma begeza ekuseni besithi bhabhaya ebantwaneni lo mama esithi bhabhaya idedi kuyabe kusaziwa ukuthi sengisiyasebenzela ukubhidliza ilizwe lami ukwenzela ukuthi ngithole imali somewhere. Lokho asoze sikufihle kodwa kasoze kusimise uthando lokufuna ukulungisa izinto. Uminister of Finance ubhizi ngakho lokho, uminister of Industry umngane wami uKombezi Mqongo ukhuluma kanje ube ngivalelisa siya eTech. Abantu babhizi balungisa izinto ezawonakala for the past 30 or more years ngoba kasingakucabangini ukuthi umnankagwa ngujesu oza kwenza izimanga zokulungisa izinto yi-24 hours.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi umsekeli webandla umlandeli webandla le-ZANU-PF sixoxe laye esePlumtree. Isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda uthi ilizwe lizaqhubekela phambili libhidlika nxa umnankagwa engavumanga ukuthi wanqotshwa kumnumzana Nelson Chamisa kukhetho olwenziwa ngoNtulikazi lonyaka.
Indaba yelizwe leyi uPresident Chamisa akayicabangi njalo kayiboni ngendaba elani laye. Okuqakathekileyo ukuthi yena ubona ukuthi uludaba lwabantu beZimbabwe, udaba lwe-economy, udaba lokuthi ilizwe libuswa ngendlela etheni. Ngakho-ke abacabanga ukuthi lokhu kungoPresident Chamisa ofanele ayenzeni kumenze lokuyana bayazi bazimotshela isikhathi ngoba iqiniso lokuthi umkhonomi weZimbabwe yiwo sewuzimeni kanje. UPresident Chamisa akalanto aseyenzile okwenzakalayo ukuthi izano iyehluleka ukumaneja ezomkhonomi.
Ye, mase sikhangela-ke Baba Sibanda bakhuluma sibili ukuthi nga yena uyathiya sibili zompolitika ethi sezimisela ukuba umuntu weZimbabwe abe sesebenzelana lomnankagwa. Nxa engasebenzelana lomnankagwa engasebenza eyini?
Amazi ukuthi bazenxa besinto abathiye zepolitiki befuna ukuzama futhi leyayayifuna umgabe ngo-1980 one party state. I-constitution yeZimbabwe ivumelele loba ngubani oyisizamele saleli lizwe ofuna ukuphatheka kwezombusazwe ukuthi aphatheke kuyinto ekhuthazwayo. Ngakho-ke angazi ukuthi isisuku sesifuna umcabango sivela ngaphambi sengisela ukuthi izanu lokhu igcwele nje ukufuna ukubusa ngodlame abantu bengavumi njalo ingasebenzisa isisekelo sombuso.
Ye, phela bathi yini elenza ukuthi kugcine kungasela mafutha ezimota? Yini eligcina lisenze ngathi isinkwa phela sesikhuphukile intengo yaso? Kuzobuya lokunye okutshiyeneyo bathi vele yini akulomunye umuntu ngathini ngakhona?
Kanti nxa izani isazi njalo icabanga ukuthi uPresident Chamisa ngowenza izinto zonke kuleli lizwe ukuthi zibe khona kumbe zingabi khona, kungani ngathiyi uPresident Chamisa enze lokhu akukwanisayo phela? Nxa ekwanisa ukwenza ukuthi into zitholakale kutho ukuthiyelelisa lokuthi into zitholakale, nxa izanisa labantu beZimbabwe kayiyekele uPresident Chamisa abuse ukwenzela ukuthi kube labo fiwe labo labo bani bani njengoba besithi ukuthi konke kwenziwa uPresident Chamisa bangatshayi indla inja befihle umphini.
Ye, kodwa siyabona phela ukuthi bangeke ngabaphonga ukuthiya nje umbuso Baba Sibanda. Kuyamele phela nti umbuso kawuphakelwana njengegwayi phela kuyalwiswana lapho. Pho-ke ubona ngani kungasetshenzelwana njani njengoba siyezwa ukuthi laba zenkonzo phela bazama ukuthi lisebenze lonke?
Akuzanywa ukuthi bachiye umbuso, kuzanywa ukuthi balandele impumela yokhetho. Batho ukuthi bavuma ukuthi uPresident Chamisa ngowaphumelelayo owakhethwa ukuba umkhokheli walelilizwe ngabantu baleZimbabwe, ama-results akhona yarabhi ababawafihle khona. kungafenani uPresident Chamisa usenike esithi 5-point plan ukuthi konoko kufanele kwenziwe kube nengxoxo ekhangela izinto zelezo eziyisithupha zizo zingakhulunywa kahle zilungisiswe uPresident Chamisa uyazi ukuthi ukhona umoyelize nezinto eziningi ezihluphilizele ethu zizabe sezilungisekile ngemva kwaleyo ngxoxo
kodwa singathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kakadobha ucingo wafonelana lo mnumzana uChamisa ngakhona konke okuhluphayo njalo lokusebenza ndawonye uhamba njani baba Sibanda
uPresident Chamisa uchilo ngolesathu elidlulileyo ukuthi akukabi nokukhulumisana phakathi kwakhe lo Mnangagwa uPresident owatshontsha ukhetho ngakho sikhonapha ekuthini kusiyafika lelo langabe kungakabili lento esiyenzake
kodwa liyafisa yini ukuthi kwenzakale okunye okuyinto khonapho
uPresident Chamisa usekhulume kaningi-ningi ukuthi le 5-point plan yakhe eyengxoxo phakathi kwabantu bonke abaphatheka kwezombuso izoko leZimbabwe lezangomnotho uthi yena kudingakala ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe kwenze ukuthi silungise njalo kulungise izinto ezimbalwa eziyisithupha ezihlupha ilizwe leZimbabwe
ye kodwa ubona nzani kuzalunga yini
hayi ngaba kungalalelwa isixwayiso sikapresident Chamisa kutsho ukuthi indoda izaphanga zilungeke kungasikhatshana esidekangako
sizokuthiwa-ke umnumzana uChamisa uyafisa lokuthi abe ngu-prime minister welizwe lezimbabwe pho lina lithini ngakhona
uPresident Chamisa usetshilo kanengane ukuthi akalasifiso esinye ngaphandle kokuthi enze lokhu akukhethelwa luzunguzulu weZimbabwe ukuthi akwenze angene emsebenzini abephiwe luzunguzulu weZimbabwe ahlele iy'nhlelo zikahulumende njengomuntu owaphatheka kukhetho njengokhokheli welizwe
udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa besixoxa laye eseHarare wezemidlalo umqondisi wenhlanganiso yenguqu ekasililaga Premier Soccer League uKenneth Ndebele uthi uqhutshwa kahle umncintiswano wengezo yejibhuku Super Cup
okwakathesi kuthi ibhuku Super Cup sesifike kuma-semifinal state ama-quarter final so amaqembu asesele ku-semifinal kule Cape United yona enqobe iChapungu iHarare City enqobe iHighlanders iTriangle enqobe iNicrat iDynamos enqobe iHerentals so amaqembu asesele kathesimane ke asesiya ku-semifinal
singathi-ke imidlalo elandelayo ikhona nini
uyaba khona mhla ka-28 kumfumfu ibe sesiya-ke ku-final mhla ka-10 kulwezi
singathi nxa usukhangele uyasuthiseka ngendlela okudlalwe ngayo okwamanje
ngisasuthiseka ungakhumbula ukuthi iminyaka ephelileyo kungani kulokungalandelwa kwemithetho ngamanye amaqembu okwakathesi hhayi sisuthisekile kakhulu ngendlela ohamba ngayo sikhangelele ukuthi kuzahamba ngendlela naleyo kuze kuyephela yomncintiswano Sibhuku Super Cup
inkezo leyo abazayithola yesibhuku Super Cup bathola malini labalandelayo kusiya
bathola $75,000 abalandelayo bathola $50,000
singathi imali eningi sibilileyo kakhulu
hayi imali eningi aso mali yokuthi abantu bephoa ukuhamba beyilahla nje lapho awungeke wayidobha uze kuthiwa kumbe layidobha lini emelikana le kuthiwa umuntu udobhe $50,000
sibona ngani vele ungeke wayidobha noma kanjani
ye ye hayi thina sithanda ukubonga bona abasekelayo kakhulu emncintiswaneni le ukunanzelela njalo ukuthi inkampani eyodwa esinika sokuncwele phinde sinikela ngesokudla ukuthi imncintiswano yethu ibe lakho ukuthi kube labantu abasekelayo labanqobayo abatholayo
lo Kenneth Ndebele umqondisi wenhlanganiso yenguqu eCastlelaga Premier Soccer League ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebesikhokhela namhlanje abantu bakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kweleZimbabwe inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi kwakuvele kubonakala ukuthi intengo yempahla izakhuphuka okumangalisayo lonyaka ibandla lezanu-PF lithi umnumzana Nelson Chamisa kumele azehlise asebenze lo mongameli Emmerson Mnangagwa ukwenzela ukuthi kulungiswe inhlupho zikazulu silugqiba lapha uhlelo lwethu kwamanje asidibaneni ntambama namhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube.